abefuthe ne endaweni lapho okwaphuthela abantu abangu 227 ngomnyaka ka 1973 June sikhumbula umonakalo lo wayethayo njalo ke kunama widows akwana 63 abangabanye abaphela ngomkabo esikhathi naleso ngo 1972 sibe lesikhathi esihle kakhulu abantu besabelela bekholisa izinto Ministry of Mines was represented ikhona ngokholi yewabekholer company ogoqela umanaging director ubekhona lama health departments athile abekhona konke kuhambe kahle sabelana lezikankulunkulu ebemduduza abantu laphiwa ngekholer elishiya layo kasithani ukuthi inekwenza nayo ama widows la bekhumbula imisebenzi yenziwa umkabo ngesikhathi sasebenze nale company kulamanye amakhampani adebise i-3 kusho ukuthi each blanket for each widow elikhona khona lapho thina njengezamabandla siqhubeka sibakhuthaza ngokubakhulekela nokubanikeza ithemba ukuthi hhayi ngabangaaekile kushiya kumedichapta 11:28-30 ukuthi wozani kimi lini elikhathelele lihlinziweyo ngiliphumuze ngilinikeze ukuthula so thina kakhulu njengabezomoya siyabanika nje isiqinisana nabo.
Uqhubeke njani umsebenzi njalo libona ingani injongo yenu liyifezile?
Engakutsho ngamafitshane ukuthi injongo yakhona ifezakele ngoba abantu bebekhanya bejabulile kakhulu izinto ngalesikhathi sebesenza right round endaweni yakhona abanye bebekumele bethwele amaflawuzi ubona bejabulile bafaka phambana one white man who came all the way from Scotland naye landa khona lokho elanda i-commemoration nale babona umuntu etravela all the way from Scotland elanda kutho ukuthi kuyinto eqakathekileyo ngibona ngani abantu belungu baqakathekisa kakhulu izinto ezifana nalezi kwesi sikhathi bathiyele lapha abantu abamnyama bamqakathekisa kakhulu ngoba ubuyethele lama-flowers iqala kade ukuthi uma eshike nawo khona le-Scotland elokho ehamba nawo ewathwele ezinto egenzinapho bamqakathekisa kakhulu and ngithe ma ngixoxa naye kuthi yena abangani bakhe babhujelwa abazali ayisiyo yena direct wabhujelwa abazali kodwa abangani bakhe yibo ababhujelwa ngabazali and ngaleso sikhathi yena wayele 5 years khona kuqakathekile ukuthi hhayi abuye yena azorepresenta abangani bakhe.
Kuyini elikwaziyo ngalesi sehlakalo lingakhumbuza abalaleli?
Ukuthi ngomnyaka ka-1972 mhlaka 6 June ngo-25:10 kulezi sebenzi ezazingaphansi komgodi ezikwana 427 lapho kwazwakala imidilini yomkhulu kakhulu izisebenzi leza kuchukela umgodi zawela umgodi phakathi azanelisanga ukuthi zikhitshwe khona lapho so yikho indawo le kwahle kwayenziwa khona lapho kwafakwa and bathiwa nje imigcili kwafakwa namatshe ama-tombstone imigcili ethengisa nje amabizo abantu yonke abafela khona lapho yikho kwayenzakalayo. So every year iwange Collier Company Limited iyenza nje umbuthano mhlaka 6 June every year bekhumbula labo abasishiyayo besemsebenzini ngaleso sikhathi.